amazwe angabizi sadaki akhuthaza inkulumo ukuthi sifane sibe khona. Iqiniso elikhona ukuthi umongameli wethu ubaba uMnangagwa uvelela wakuqala yena ukuthi akhulumisane namabandla lawa anqobayo. Wazokusala ibandla le-MDC alliance elikhokhelwa ngoba uChamisa elingazanga lafuna ukuthi lona libuye ngaphi, libuye enkulumeni. Ngaleyo ndlela into ofanele bayazi ukuthi khona uma bona sofanele bakhulume naye uChamisa u-MDC alliance ngavume ukuthi ubaba u-EP wamnyoba ekhethweni njalo nguye upresidenti waleli lizwe. Ngibone ngani ngaleyo ndlela ukuya kuRathabo Mbeki kumbe yiziphi inkokheli kufanele zikuqathe kusekhonoko ukuthi ekukhulumeni uThamisani MDC abavume ukuthi upresidenti weZimbabwe ubaba u-EP Mnangagwa.
Kodwa bona ukukhuluma kwabo bathi ukhetho lwebiwa kodwa bazimisele phela ukuthi bakhulumisane naye umongameli. Ngakho-ke bafuna ukuthi ube lo muntu ovela kwenye indawo onjengombeki kumbe abanye nje abangabahlanganisa, hatshi ukuthi umongameli abe nguye oqalisa konke khonoku ukukhulumisana. Ukubona njani khonoku?
Ya, ngibona into ekhonako fanele sizwise ukuthi khona sine-constitution esingathi yiyo ekhokhela ukubusa kwelizwe. Indaba zonke lezahamba emakhosi zazahlalayela ku-Supreme Court ukuthi khona ake lifake ubufakazi laphana laphana ukuthi la kanjani ukuthi ngingetshiwe. Kambe nxa i-court sikubonile ukuthi ubaba upresident iDlamini Mnangagwa wawina abantu bona babesibesala, ngibona ngani ngabe ungasathiyo ndlela enjani e-right. Ngaleyo ndlela ukuthi abantu bazi babone ukuthi ubaba u-EDM Mnangagwa umuntu olalelayo. Uma evuma ukuthi kukhulunyiswane kumbe avume ukuthi izinto zilungiswe, kodwa okukadele khonoko phela ukuthi kabavume ukuthi ngu-president ngoba uzabe ukhuluma njani ukuthi asiye-president.
Ye, siyabona ke nxa kungaba le nkulumo sibili phakathi kwamnumzana uChamisa lo mongameli Emmerson Mnangagwa, kambe ukuthi kungaba lo hulumende womanyano yini?
Sokuzakuya ngokuthi khona inkulumo lezo ezilandwe ngubaba uThabo Mbeki izihamba kanjani.